batshela abantu amanga ukuthi ama sanction abizwa ngama opposition political parties kakhulu iMDC isathungamelwa ngubaba uTswangirai okwakhathesi bayaqamba amanga njalo bathi CCC yiyo ebiza ama sanction mahlabe ezulu liyakwazi ubaba okuthiwa ngoEdison Zobho waye ispokesperson yePatriotic Front wagcina ekhuluma esemeleli izanu ngokwayo ngo-1978 esithi amazwe angananzi amalungelo abantu abhidlisa abantu abachaya omama atshontshayo ale corruption kakhulu lawa angalandeli iconstitution abamathi ngama rogue states akufanele ukuthi bafakelwa ama sanction yikho ke siyamangala namhla ukuthi izanu siphika singanayazi kanti bona yibo ababezwanana lamakhiwa eBritain ngesikhathi saleso yikho baze babawinisa ngo-1980 ngaba babe ngabangani bamakhiwa ubaba umthwanga laye ngo-2017 waphuma mhlophe etshela umgabe esithi engacathi ngama-sanction uma umgabe engazi ukulungisa into zama-sanction kachiye ubupresident namhla siyamangala ukuthi nguye njalo umthwanga sehlabela nsuku zonke esithi ama-sanction abulala ilizwe basebeswele ukuthi bangabusa njani sekhohliwe ukuthi kulama-video i-video yakhe ephuma mhlophe esithi uma siwehlulekile ukubhidliza ama-sanction noma ukulwa nama-sanction chiya umbuso uchiyele abafana abancinyane konke lokhu kuyabambana le philosophy le system yezanu lokukhuluma kwezanu ngoba izanu yi-system kaso umuntu oyedwa ubaba uZobho uDr Zobho laye ngomnyaka ka-1978 wagcizelela kakhulu esithi ama-sanction afanele afakwele ama-government lawo angalandeli i-democracy i-rogue government umthwanga laye waphinda wangena khonapho namhlanje mahlabe ezulu sizama ukuthi njenge-CCC simele uZulu into yama-sanction likwazi ukuthi yavela kuzanu izanu icatsha ngawo akula into enza ukuthi singaphumeleli ama-sanction aphiwa abantu abalutshwane hambane tiyazwa libone ukuthi batshontsha njani i-gold lengoda esithi ngama-diamond yikho-ke lakhathesi ema-factory amaningi avaliwe baletha i-indigenization act ethi umuntu omnyama akathathe 51% abanikazi bathathe i-49% kwabhidliza umnotho lokho ngaphandle kwakho konke into yabhidliza umnotho yi-corruption yikho-ke namhlanje sizacela ukuthi abafuna ama-video lawo akamthwangwa lo baba uZobho sibasi-contacte sibathumele bazibonele ukuthi zanu sicatshwa ngomunwe into yama-sanction yabo siyabonga amahlabezulu usilalela njalo lisisapota siyabonga.